sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 16 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona kwama kuzange ngifake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbele ezokuthethwa ndaba. Selungiswe emazweni amaningi kule vaccine e-Russia, kule China, kule Azambika.
Amajekiseni ehlandla lesibili awukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 afike eHarare namuhla evela kwele China. Uhulumende esithi sokuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo.
Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala besokungekho sustainable, iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenza.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi sokusiba lobubelo kwezamabhizimusi kulandela ukuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa ye-coronavirus. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awamelayo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 alungiswe yinkampani ye-Sinopharm agoqela athengwe nguhulumende kanye laphiwe iZimbabwe ngeleChina. Ekhuluma esegcikeni lendizamchina lomongameli Mnangagwa, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi phansi kwehlandla elilandelayo kuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome obudlelwano obukhona phakathi kukahulumende wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against
yaphumelela kule mpi njengelizwe yokulwisana nalo mkhuhlane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Ummeli we-China eZimbabwe umnumzana Gao Xiaoshun utshele umbuthano munye ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated
sesanelise ukupha isipho sale mithi ye-COVID-19 kumazwe angu-69 adinga usizo lwesiphangiphangi, njalo uhulumende usala imithi kulamazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abahlaba umkhosi beludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwami akuzange ngifake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbele ezomthethwa ndaba. selungiswe bazweni amaningi kule vaccine eRussia kule China kule angaphikani kusho ukuthi akula vaccine esengathi yiyo kumele ngesikhiwo esingathi yi-standard elo hloko oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni uNtungakwa uthi yikuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa.
Yena uhulumende mbeni umngameli upresident Mnangagwa ma eqinisela ngevaccine yena uke wahlatshwa na? Bona iningi labo mbeni abakukhabhinethi abalezikhundla uhulumende wahlatshiwe na leyo vaccine? Ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwevaccine.
Uhulumende uthi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lakuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi labasebenza lozulu kakhulu ama-frontline workers njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli. Kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu leli jekiseni njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana lozulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo abasebenza emithethwandaba inkokheli yabezinkonzo labanye. UMnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esivele kwabeChina lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani yeSinovac kanye lempahla esetshenziswa kwezempilakahle ethengwe kunkampani yeSinopharm. Le mithi yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 weSinopharm wona ohlatshwa abasebenza lozulu kakhulu ama-frontline workers okubalisela odokotela abongi intatheli zindaba labanye. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe bele coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi umumo wamabhizimusi ukhanya usuncibilika ngemva kokuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. UMike Wove weStudio 7 uxoxele umnumzana Blessing Piri owenkampani yeDon Minterio Suits.
Yebo, siyakuthakazelela lokho. Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-rent awazibhadala besokungekho sustainable iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenza.
Njengoba uZulu usevunyelwe ukuhamba-hamba, ubona ngani lokhu kuzasiza na nxa sesikhangela indlela eliphatha ngayo i-business plan?
Yes, lokhu kuyasiza. Sisho ngani? Nxa abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba, lathi sesenelisa ukuthi sizuze ama-clients kungela ukubaphambanisayo nxa besihambela edolobheni.
Siyezwa osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezenotho bekhuthaza uhulumende ukuthi anikeze abamsebenzi etshiyeneyo imali yokuzithuthukisa ama-stimulus packages ngenxa yokuthi kunzima ukuthi bazithuthukise ngemva kokubhekana ngendubo etshiyeneyo phansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubona njani lokho?
Ngiyavumelana lakho lokho. Uhulumende ulomlando wokuthuthukisa amabhizimusi ngoba at the end of the day siya contributor ku national GDP. I see it so do njengeZimbabwe esiyabe siqala ngakho lokho. Sike sabona amanye amazwe enikeza osomabhizimusi ama stimulus packages ukuze bethuthukise amabhizimusi abo ngemva kohlelo lo lockdown leli.
ezingcwethi zezempila kahle kanye lohulumende bayakhuthaza uZulu ukuthi athathe iJackson elivikela iCovid-19 besithi kuzafika isikhathi lapho kuzabanzima ukuthi abantu bathole umsebenzi ukugada imichova lokunye okujiyeneyo njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Njengosomabhizimusi osakhulayo ukubona njani lokho?
Sike sakuzwa lokho lo mongameli welizwe okwakuthinja naye, kodwa iqiniso yokuthi ivaccine le kumele ibe voluntary. Njalo asikaboni uhulumende esenza ama-PR campaigns ukuthi abantu bebe lolwazi ngevaccine leyo.
Lo ngumnumzana Blessing Piri owenkampani yoDon Minteiro Suits. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Elinye lalawa magqwetha umnumzana Prince Butche Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umthethwandaba kusasa uza kwethula isinqumo sokuthi bayakhululwa na abemthwakazi laba ngemali yesibambiso ibheyili kumbe hatshi.
Asisayenzanga ibheyili application namhlanje ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week. Beqalisa uku-appear e-court last week, sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangikhona ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa la namhlanje. So sasesicela-ke njalo ukuthi babisebe kwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenzi isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele hlolwe, so nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamanje ekuqaleni.
Osokusele kathesi kuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelela ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelele ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi babuye sebehloliwe lencwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani kwesikukhangelele. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesiNdebele, kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivumi, kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcedi. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthonisiseni kwecala kuba ngcono lokhu ukuthi kuthiyele phambili ayikhona kathesi.
Umnumzana Prince Butche Dube ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alilobele incwadi ephika ukuthi ahlukumeza amalunga alo kwesinye isehlakalo esedluleyo lapho okwabulawa amafastela amakhombi ngomnyaka odluleyo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Sithanda ukulinxosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sigxile kakhulu kudaba lokuthi igcikwane leli liphazamise kangakanani impilo zabatsha ikakhulu abesifazana. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inkampani elungisa imithi eModena yethule umbiko othi uhlelo lokulungiswa komuthi wejekiseni lokuvikela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lambili 12 years emkhuhlaneni we-COVID-19 usekusibanga esiphezulu. Lo muthi ubikwa usalingwa ebantwaneni abangaba zinkulungwane eziyisithupha 6,000 abakwele Melika lakwele Canada. Abamphathi ntambo bezomvikela lokudlelana kwele Melika lamanye amazwe omhlaba abasekwethekeleleni kwele Japan babe nomhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Yoshihide Suga esigodlweni iTokyo ngemva kokuhlangana labanye babo balelo lizwe. Lolu luhambo lwakuqala lwamalunga edaleli ikhabhinethi likahulumende kamongameli Joe Biden ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso ngozibandlela lwenyaka. Umkhokeli webandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kwele-Uganda, uBobi Wine, ubotshiwe izolo ngesikhathi ephatheke ekutshengiseleni okwenzakale esikoleni salelo lizwe. UWine ubikwa elobe ekhuthaza uZulu wase-Uganda kubana aphume ngobuningi atshengisele ngokuthula esola umbuso kamongameli Yoweri Museveni. Umongameli Julius Maada Bio weleSierra Leone uke ngumuntu wakuqala elizweni lele ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus. Ekusunguleni kohlelo lokuhlaba uZulu walelo lizwe ijekiseni leyo.
Ikomiti yePhalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa uMnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahla ulwa. Inkampani yeSakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwa Chitagwirei yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili edema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasiwuhluthunelwa waphiwa iSakunda lanxa nje ayingazange iwudinge. I-Intratec yona ekhokhelwa ngumnumzana Wicknell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho osoluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yePhalamende izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze lelidale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability and transparency yinto eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekele ukucubungula, singekele ukukhangela, singekele ufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesona, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa ipati yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Lanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhatalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula osokwenzakala kathesi kubana sesicuba labantu abakwenzayo abasekho, okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo kubana nxa amathenda lawo awadwa kuparabhulishwa njengoba kukhulunywa kwapha ku-advertiswa, ikomiti le yepharlamente kufuze ibe proactive ihle iqalise ukucubungula njalo icubungule kwenzela ukuthi laba imali sibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa, ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizanu singakho ukuthi abanenge ephalamende bayizanu. Izanu yiyo eyande ukwebela abantu, yiyo umbuso odiliza ilizwe, ilizwe linjenje ngenxa yezanu. Ngakho-ke ukusukuma kwabo akuthembisi ukuthi kungaba le nguquko engazalwa khona lapho, kodwa khona kuhle khona lokho okuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa.
Enye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi lanxa kuyinto enhle enziwa iparlamente leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iparlamente izuze impendulo eneleyo uvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iparlamente ngeke yathola impendulo efunakalayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezithe zaphindela ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi emazweni afana leSouth Africa zithi impilo iyayisiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuvalwa kwamankampani okwengezelelwe kumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Kubika ubathabile Masuku.
Iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho, zithese ziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo, amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa, umnumzana Mkhokheli Ndlovu, uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi, impilo yangkhona inzima. Sesizamile ngasegoli ngalo sesixothiwe imisebenzi ngenxa ye-COVID le. Manje sesibuya ukuthi sizozama langapha ekhaya. Manje hayi, ngapha kukhanya ku-West man. Angapha ku-West phela hayi, impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje ukuthi abantwana bedle. Hayi, impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eGoli bengibona engani izingizathola amathuba angcono lapha, kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina, kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima. Imisebenzi kayitholakali, ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi, inzuzo yisinlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho omnumzana Dumisani Nkomo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenze. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries sewavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lo mthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi, kuzasehlula lokhu, sokudinga ukubana kube le investment, kube le production. Lokhu nxa kungekho kuzaba nzima njalo ukubana kube lo mthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangangena kwi-informal sector, kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe kwi-informal sector.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende kumele aphumele nhlelo ezilakho ukuphathisa uZulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu, yokuletha ukulahlekwa kwemisebenzi, ukuvalwa kwamafektari. Ngakho ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela kade esebenza ngayo, ancedise abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedise amankampani amancane, ancedise amankampani amakhulu angakwazi ukuzimela ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo company zingakalinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise. Laba abahluphekile ndlela thile uhulumende kumele abancedise ogogo abantu abadala abagulayo. Ngakho ke ezobunotho i-budget kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathintambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye, unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathintambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe imisebenzi bengesenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Imuli kamuyi obe ngumlingisi odumileyo kufilimu yeStudio 263 uAnnie Nira obe saziwa ngokuthi nguVimpayi ithi izamelela impumela yocwaningo lokuthi ubulawe yini ingakathwali isidumbu sakhe sisiya eZimbabwe lapho esizancwatshelwa khona. Kubika uThuso Khumalo.
Isikhulume lisemuli yakonira umnumzana Simon Nyarugwe utshele Studio 7 ukuthi okwamanje basalindele impumela enhlolisiso eveza ukuthi umuyi ubulewe yini i-postmortem. Ukuthi amalungiselelo omngcwabo lezinye zonke inhlelo kweyame kuleyo mpumela.
Takamirira ama-results e-autopsy postmortem kuthi yitwe.
Singavele sithole impumela yembangela yokufa kwakhe, sizothwala isidumbu sakhe sesiye ekhaya eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona.
Ndinengeta kuzwa ukuthi sizozwakamela se.
Kucatshangelwa ukuthi uEnu ugongodwe ngamasela elokushini leBedford View eJohannesburg. Kodwa akakwabile imbiko ecacayo ukuthi konke lokho kwenzakala njani. Umlingisi weZimbabwe umthusi Bashimane odume ngelithi Madlela uthi njengabalingisi badane kakhulu ngolahlekelwa ngomunye wabasungula ezokulingisa eZimbabwe esasemncane kakhulu.
Siyabona ukuthi sizwe sisenhlungwini kusho ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Imisebenzi yomuntu ivela kakhulu mayeselele. Kubuhlungu ukuthi uhambe sesemncane kakhulu kodwa sikhala kakhulu nefamily yakubo sithi ngabaduduzeka nkosi yami. Ngoba kubuhlungu kakhulu kulahlekelwa ngumntwana. Abaduduzeke nesizwe sonke siduduzeke isizwe seZimbabwe. Aphumule udadewethu aphumule uAnnie.
UAnnie wazitholela udumo ngesikhathi engumlingisi emdlalweni kamabona kude osaziwa ngokuthi nguStudio 263 ngeminyaka yabo 2000. Ekusukeni eZimbabwe uAnnie waqhubekela phambili elonda ithalenta lakhe waphatheka emdlalweni yabo mabona kudela lapha eSouth Africa. Uphinde waduma njalo ngo-2017 ngesikhathi ebhalela ugatsha lwezokuthekela eZimbabwe ukuthi lungavumeli umgidi owaziwayo la eSouth Africa uzodwa wabantu ukuthi ayephatheka emkhosini weHarare International Carnival. Lakanye uhulumende wacina emalele uzodwa ukuzogida kulo mkhosi. EZimbabwe imuli kamuyi ibuthene eManyame Park kanti ke lapha eGoli ibuthene eBedford View lapho abehlala khona labafo wabo. Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ukuzibheda ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 athengwe nguhulumende kwele China kanye laphiwe iZimbabwe nguhulumende walelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.